olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga
lo Chris Gande
endabeni zethu lamhlanje.
I-commission ebona ukuqutshwa kokhetho isilobele ibandla lezano PF lazisa ukuthi ilunga lalo umnumzana Gideon Gono kenelisi ukumela iBuhera kudalele Senate ngoba engabhalisanga ilungelo lokuvota kuleso sigaba.
Ngilusizi kakhulu ke ngokushona kuka baba u-Eric Block bese ngisithi ke emulini yakhe kabaduduzeke ngalamazi ukuthi siqala labo ikakhulu abantu bemathebeleleni sikhugocela kanye leZimbabwe jikelele.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lamuhla uthumele amazwi enduduzo kumuli kamnumzana Eric Block yena obhubhele kobulawayo ngomgqibelo obekwa kusasa emathoneni e-Athlone Cemetery kobulawayo.
Mina into engingayisho okwakhathesi ukuthi khonena abekho ukuthi khonena into enjengo-government ukuthi iministry yethu ingasupporta ama-art. Sizabona ukuthi izini ama-company zisabe siwasebenzela bengasibhadala okudecent.
Selengxoxo lomdlali wemidlalo yokulingiswa yedrama lemifanekiso kamabonakude olodumo uPretty Xaba obanjwe umkhuhlane wemvukuzane yemphinjeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho isilobele ibandla lezanu PF lazisa ukuthi ilunga lalo umnumzana Gideon Gono kwenelisi ukumela iBuhera kudalele Senate ngoba engabhalisanga ilungelo lokuvota kuleso sigaba. Izanu PF ikhethe umnumzana Gono ukuthi angene esihlalweni esitshiwe ngumuyi umnumzana Khumbirai Kangai. Encwadini yayo iZimbabwe Electoral Commission ithi ngaphansi komthetho lo umnumzana Gono angeke amele isigaba seBuhera ngoba kungelabo fakazi bokuthi uhlala eManicaland. Ithi kumele abhalise ukuthi uyisakhamuzi seManicaland nxa efuna ukuvunyelwa ukungena ukuthatha isikhundla asiphiwa libandla lezanu PF.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lamhla uthumele amazwi enduduzo emulini kamnumzana Eric Block yena ubhubhe kobulawayo ngomgqibelo. Umnumzana Block ube yingcwethi kwezenotho yelizwe ehloniphekayo njalo wake waba ngumcebisi webhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe. Uzabe kwakusasa emathuneni e-Athlone Cemetery kobulawayo. Emazwini yakhe uTsvangirai uthe uBlock ubengumuntu ololwazi olujulileyo kwezonotho njalo obethanda ilizwe lakhe. UBlock ngomunye wengcwethi ebezisipha imbono yazo emsakazweni weStudio 7. Asizweni ingxoxo esakhe saba layo ekhuluma ngomthetho ojonge ukuthuthukisa abensundu kwezenotho o-Indigenization and Economic Empowerment Act.
We are seeing some very conflicting statements. On the one hand, very much differently to his past position, in the last 3 months, President Mugabe has several times been very outspoken that we are going to modify and partially relax the indigenization laws in order to attract foreign direct investment. Similar remarks have been made by the Minister of Finance, Patrick Chinamasa, and by the Minister of Information, Professor Jonathan Moyle. But in contrast to that, the Minister of Indigenization has said there are going to be no changes. So we're seeing a tremendous conflict of statements from the various people in the hierarchy.
Lawo ke ngamazwi ayongcwethi kwezomnotho welizwe umnumzana Eric Block osichiye ngomgqibelo. Kunjalo nje untungameli inkomo weStudio 7 uxoxe lomnumzana Abednego Bebe webandla leMDCT yena othi umnumzana Block ube liqhawe loqobo.
Ngilusizi kakhulu ke ngokushona kuka baba uEric Block bese ngisithi ke emulini yakhe kabaduduzeke ngalamazi ukuthi siqala labo ikakhulu abantu bemathebeleland sikhoqela kanye leZimbabwe jikelele ngemsebenzi yakhe emihle ekade eyenzela hathi kuphela abantu abakhe kodwa ilizwe lonke jikelele ngezixwayiso akade ezinika uhulumende nezixwayiso akade ezinika amakhampani nezixwayiso ikakhulu akade ezinika idolobho lakaBulawayo.
Bakhona sebekhuluma ngendaba yobuqhawe bathi ubeliqhawe langempela obaba uBlock lanxa mhlawumbe engasoze ayiphiwe leyo nhlonipho libandla lezanu PF otheni ngalokho.
Uvele ukuba liqhawe uliqhawe kakudingi ukuthi azanikwe ngomunye umuntu lobo buqhawe ngoba ubuqhawe uzelwe labo lomsebenzi yakhe iyatshengisa ukuthi uliqhawe. EZimbabwe lapha-ke silusizi ngoba amaqhawe esilawa ngamaqhawe ibizo lobuqhawe likhona eZimbabwe siyalazi. Kodwa labo abakhethwayo kuba ngamaqhawe basuka besebekhethwa-ke ngezombusazwe ukuthi lowo muntu udlelane njani lezano empilweni yakhe ukusebenza ezombusazwe. Kodwa nxa sikhangela kamaqhawe kufanele babe ngabantu abanjengabo Eric Blok ngoba u-Eric Blok kazange asebenzele i-political party. Wasebenzela ilizwe uzulu wonke jikelele oZimbabwe ngalolo lwazi ayelalo elwenza ukuthi luphathise ukuthi lukhule impilo zabantu luguqule umnotho welizwe.
Lo ngumnumzana Bednico Bebe isiphathamandla sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.